Businesses still law terms or 40 abantu emgwaqweni sibaningi sesikubhizinisi sesidinga lelo dollar liyabelisekomeni somuntu oyani nxa sikhangele ama-customer ethu phandle ye bebephuma bengena bebuka besenzani kodwa mbonakuthi ibhizinisi sithethwa ngokungama-small shops lokhu osokwaba khona ngokomali sibili ngokwethu but sokasuka kwagcwala kwa-overflutter thina esithengisa phandle amatamatisi esithengisa phandle izinto ezitendini so ibhizinisi it was half half ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people ama-traders so ufayende ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela uboharare kogweru so abazidrayivelayo so ade bengene lapho abangena khona bephume belokhuze ibhizinisi lithi hhayi njengobana kuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokishini abantu zebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi lethu lizakhuphuka kodwa nxa sikhangele vele siye hayi ibhizinisi lethu ibe loka hayi njengalokhu kade sikustrict-a ngoba even labantu bona laba thina esilabo kobulawayane bakhala akula mali kade sizananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole plazi lakhona okokuhluphayo yokuthi maletheningi i-plastic money so ukuthi phandle thina esithengisayo besisemabhizinisini amancane siyaswela imitshina yokuthi siswayiphe lezo ababelazo ama-RTGS othina ngokwethu yes ngobana sisasakharansi wonke kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into esicathulo le-current rate yathese days njengobana kusasa ivuka ikhwelile kusasa ivuki ngokunye abantu kulezi nsuku vele like the CA they take transfers and other business and ukuthi ibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevula isikolo so abazali they will prefer ngokuthi behle bethenge belungiselele izikolo ukuvula than ukuthi abantwana be-etrefer and again abantu babezokuphazamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala $5 abantwana so abantu bakhonana ukuthi hawu wadura nakuyinto yethu yakobulawayo so information ukuthi yehlile to from $10 to $5 from $5 to $3 balutshwane abakuzuleyo information abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura etrade nokugada ubala nokugada futhi nazelela futhi lithina ngapha amasithi bazazethi sithi council ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela lokuligali exchange for abantu abanezikweleti zamanzi business is very for a person who is in business. Siyangwavangwa, siyabona lathi sisuka lapha sisiya phana.